ukhanya kwahamba kanjalo babe Trump ngoba kodwa isekelo sombuso basesibona baka ujudge isekelo sombuso asilakho lokho. Engikwaziyo ukuthi isekelo sombuso sigoqela i-traditional leadership. Njalo lo bukhosi bamaNdebele yi-traditional leadership. Okwesibili ukuthi umbuso wamaNdebele okamzilikazi lo Bhemula lo Mambo awuzange ube le-constitution. Wawusekelwe namasiko abantu. Ngakho esikhuluma ngakho kathesi sikhuluma ngesikelo sombuso, sikhuluma ngesikelo sombuso nxa sithangele ngokubusa ngezombangazwe, amaqembu ombangazwe lamaqembu ama-political party. Angazi ukuthi kuhambelana kanjani lokho, kuzafanele ukuthi abomthetho bakukhangelisise, bakucubungule, bakuveze egcekeni ukuthi kunga iqiniso lakho limi kanjani. Kodwa ngokwazi kwami amaNdebele alelungelo lokuba lenkosi, amaNdebele alelungelo lokuthi babe lenkosi ekhethwe ngendlela eqondileyo njalo esintu samaNdebele. Ngakho ngesikhathi kusiya phambili ama-layers labomthetho bekucubungula ngethemba ukuthi kuzaphuma egcekeni ukuthi okufanele kube yikho khona yikuphi.
Ye, sizwa kuthiwa wahambisa udaba lokuba uMnumzana Bulelani Khumalo engagcotshwa emthethwandaba, kuliqiniso yinto?
Angazi, mina ngiyafisa ukuphendulana lo mbuzo lo ongaphansi komthetho wakhathesi.
Kahle kahle, omele abe yinkosi ngubani njengoba siyabona selibathathu abakuKhumalo?
Angazi ukuthi kathi sesashuka saba njani thina abantu besintwini ukuthi asizwisisi ukuthi ubuduna buyibuduna nje abufakwa etafuleni umuntu nje abe labo ezandleni zakhe. Akulula, kuyabangiswana. Sikuthola insuku zonke, sikuthola iminyaka yonke xa kube kwizinduna. Ngokufananayo abantu abafanelanga bacabanga ukuthi ngemva kweminyaka engu-125 kumbe ngeminyaka kusukela ngo-1929 uNyamande ekhothama kufanele kube lula ukuthi sikuvuselele ubukhosi. Le yi-process, yinto esithethe isikhathi eside abanye bethu abayiqalayo njalo bayisekela ukuthi ime isifika. Kathi siyakuzwisisa ukuthi akusiyoto elula ukuthi ubukhosi buvuke. Ukubangisana kuba khona kodwa kakutsho ukuthi akusoze kuphutshe. Oqondileyo uzaphutsha ekucineni ngoba kule mithetho ehambelana lakho, kule ndlela umuntu azelwe ngayo, kule ndlela abantu abakhethwa ngayo. Ngakho konke lokhuyana kuyakhangelwa, abadala sebakukhangela bakucubungula. Indlela into ngayizika loBhemula, ngakho indlu kaloBhemula yona isikuphutshile. Ikuthi nje kule zinto eziningi ezenzakalayo abantu abangazaziyo ezenza ukuthi kuvalele indlu kaloBhemula ukuthi iphumele egcekeni kakhulu ukuthi sokumi kanjani. Ngoba mina ngokwami nje sengaphuma endlini kaloBhemula, ngingatsho mina ngokwami ukuthi ngifuna ukuba yinkosi, kodwa ngikhitshwa yindlu kaloBhemula. Kwabikwa ngomunye owendlu kaloBhemula emphakathini ebikela isizwe ukuthi sebephuthile leyo ndawo. Ngakho anginawo amandla ukuthi ngikhulumele laba abanye ababili, bafanele babe lapho ukuthi bazikhulumele. Mina ngokwami angiboni ukuthi okombango kungatsho ukuthi ubukhosi bamaNdebele sobuphelile, hatshi. Ngoba into ngisendlini kaloBhemula, endlini kaloBhemula isendlini kaNyamande, and indlu kaloBhemula lekaNyamande sebephuthile lokho.
Manje ngokubona kwakho indaba le kuzamele ithathe siphi isibanga okwakathesi?
Okwendlu kaloBhemula sebeqedile, angazi ukuthi kungabe siqhubeka siya phambili sikhuluma ngakuphi kwakhona. Umbuzo wakho ngabe angiwuzwisisa kahle.
Ngithoka ukuthi uhulumende layo usethe akukho emthethweni, sekuyathatha nyathelo bani? Sekuyathatha nyathelo bani kathesi?
Ukuzwisise ukuthi uhulumende nxa esithi akukho emthethweni kusho ukuthi uhulumende usengena engxoxweni labantu. Ngakho indaba leyo njengoba ngishilo ekuqaliseni izaxoxiswana ukuze sizwe ukuthi kathi akukho emthethweni ngaliphi, yiliphi isiko lamaNdebele eselifile eselisezwa ukuthi ingabi lenkosi into efunwa ngamaNdebele. Lokho bona ingani asinazisi ukuthi kathi sikuqume kathesi ngoba sesifanele ukuthi sebeze la uhulumende sicingisise ukuthi kathi pho kuyini okungekho. Nxa kukhona kuyena kakukho njalo efisa ukuthi khona kube semthethweni wesisekelo sombuso, kanti abantu bakhona ukuthi bakhulumisane lohulumende, uhulumende akufake ku-constitution kube khona nxa kuyukuthi kakukho. Kodwa njengoba ngitshilo ngithe mina as far as i-traditional leadership is concerned, the constitution yeZimbabwe akulalutho oluthi lona ubukhosi abafanelanga bube khona.